Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi kufontu likazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, njengokuthembisa kwethu, lamuhla sisungula uhlelo lapho esikhuluma khona ngembali kamnumzana Joshua Nkomo. Wathengisa isizwe sikamthwakazi na?
Unkomo laphano wabona ke iground ibulala abantu babengelazikhali kutshiswa abantu betshisela imizi abantu bebulawa kubi ngathi zibulawa inyamazana.
Kungaba kwabangelwa yini ukuthi indawo yekhariba iphiwe leli gama yona ingeyamatonga?
Ukuthi kaliba ngesithonga kutsho ukuthi sikhuluma ezindebeleni sikhuluma leliba ukuthi kaliba kutsho okuliliba okuncane.
Kulungiselelwa umbuthano wokukhumbula inkosi umzilikazi izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njengokuthembisa kwethu, lamuhla sisungula uhlelo lapho esikhuluma khona ngembali kamnumzana Joshua Nkomo, owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe. Unkomo nguye labanye bakhe abaqala umzabalazo wokuzikhulula embusweni wabahuquluzi benotho. Inenge libalisa umhlaba jikelele lalikhangelele ukuthi Unkomo uza kuba nguye obusa ilizwe leZimbabwe. Kodwa kuthe ngesikhathi sokhetho inenge lavota ngomhlobo okwabangela ukuthi uRobert Mugabe abe nguye inhloko kahulumende. Kuthi ngokuya kwesikhathi kwaqala ukungahlaliseki esigabeni seMandebeleni, uMugabe wathumela amasotsha eGugurawundi kwafa abantu abaningi kakhulu okwabangela ukuthi uNkomo alobelane isivumelwano loMugabe ngomnyaka ka-1987 i-Unity Accord. Wathengisa isizwe sikamthwakazi na uNkomo? Umqalisi ziba wenhlelo zethu ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZibra.
Hayi kumqotho lokho siyezwa umbuzo lo ukhulunywa khulunywa lapha nalapha nabantu ngeLancaster House kusiyavunyelwana ukuthi kube le-ceasefire. Kwaba khona khona lokhu ukuthi kukhulunywe lokhu ukuthi khona ekhethe uNkomo ukuthi khona ilizwe leli engalithola beliphiwe linjalo liyilokho eliyikho khona yini, kumbe njengoba kulo mngcelo laphana kaJameson angathola ukuthi kuqunywe laphana na ukuze isabelo semathebeleleni sizimele njengomthwakazi sizimele sodwa. Wala uNkomo lokho sibe kwazi phela ukuthi uNkomo wazakala njengokuthi nguchibwa chitenza. Ibala leyo ukuthi chibwa chitenza lelo walithola emashonaleni babemncoma behamba naye umuntu odawafa umsika bona laba ochinamano and so forth, wayevele ehanqwe yibo. Pho-ke kwabanzima yena ukuthi exexebulethe naye laba kabasale bezimela ngale erodisha liyane ngale izimba ngapha kube nomthwakazi ukuthi ilizwe liqunywe. Azengethanda ukubetraya abantu after fighting istruggle abantu bendawonye.
Wena ngokubona kwakho umnumzana Joshua Nkomo ungathi ngumuntu owathengisa na isizwe sikamthwakazi nxa sikhangela ukusayinelana lo mnumzana Robert Mugabe i-Unity Accord?
Unkomo kathengisa ngamuntu lapho. Isikhathi seGugurawundi sasiyisikhathi esibi kakhulu. Unkomo walamula inengi yasala isembuthweni, iZibra yasala lokho esombuthweni in different camps or barracks yikho lapha ikhona iZibra. So ke laba abalutshwana babe sebephumile bayakwenza labo umkhankaso leyo distant leyo kuhlamuka whatever one might call it. Unkomo laphana wabona ke iground ibulala abantu babengelazikhali kutshiswa abantu betshisela imizi abantu bebulawa kubi ngathi zibulawa inyamazana. Ngalokho ke uNkomo wabona ukuthi khona angaqhubekeli phambili ngempi ekumbe ukukhupha umbutho wonke wezipra singakhohlwa ukuthi bona lawo amakhomandazi ayesebothiwe esesejeli olukhawuthi umasuku labodabengwa umumo lwana wawuza kuba mubi kakhulu empilweni zabo bonke labo velapho wakhimu babengasoze bephume soke unkomo akazenge ethengise isizwe sikamthwakazi ngobana liyani impi yayingalamalungiselelo ayo njalo yayingakhangelelwanga ukuthi khona umbutho wezipro ungajoyina kuliwe kubanjwane sibili izikhali singakhohlwa ukuthi zasezithethwe abanye sebesembuthweni ku-National Army including mina ngokwami ngase ngingenile ku-National Army so kwakunzima-ke laphana-ke ukuthi khona sithi impi iqhubekele phambili abanye bangali abanye bangali ngalokho kunkomo kuyasayina laphana kwaba lokudedelana kwathulwa abantu basila ngobana igugu round yayisilwa labantu ababengelazikhali so-ke ngalokho-ke hhayi inkomo kathengisanga lutho laphana ngobana wavuma kuphela ukuthi kusayinelwane i-unit accord isisayiniwe leyo i-unit leyo bangaki labo abasuka lapho abasuka khona basiya kuma-assembly point abo ngoba bahamba bayahlala enkaya yayithiwa yini i-assembly point yakhona babeke izikhali zabo phansi basebesiya ngaphi unkomo wayengela ama-distant awayewathumile ngobana unkomo soziqalise impi ezikhali ezerekeni so unkomo kazenge vele ethengise laphana ngoba nombutho omningi umbutho wezipro lokhu ku-ami abantu sibili ongazonthiwa khona uyalwa sibili laphana ngilabo ogwesela labo then the rest yabo bona labo abanye bakhona ngobani ondevu siyakwazi ukuthi babengaphi ondevu ziqamula amankomitsho lawo kodwa-ke kwakungumbutho yini lo kumbe wawumuzwa ngedwa nje ukuthi khona omunye ufuna uya-operate laphana kungenale structure beripota kubani sikunanzelele khona lokhu sikunanzelele njalo singikhuluma kakhulu ngakho
alo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra kusasa siyaqhubeka ngodaba lwethu lapho esizaxoxa lomunye njalo thiyani indlebe kungaba kwabangelwa yini ukuthi indawo yeKariba iphiwe igama leli yona ingeyamatonga idamu leli lakhiwa ngomnyaka ka-1956 ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mutenda Chilumbo ovela khona le eBinga uthi injongo ikhanya yayingeyokuqhelisa umbuso wabavela entshonalanga
akuphikiswa lokhu ngoba vele labo amashona beyakwazi ukuthi akulabizo esishoneni elile meaning elikhuluma ukuthi Chirundu kumbe Kariba babo betshintsha befaka u-R okwakusebenza khona u-L yindawo yamathonga la masiko akithi yiwo vele ayenziwa esiwahloniphayo endaweni zona lezi apha size siyobamba i-Victoria Falls thina njengebandla le-MRP we are geared to consolidate the Zambezi province ukuthi ibe in the process towards self-determination ngoba silwela ukuthi konke lapho okulamasiko esintwini for the people of Matabeleland amasiko kavuselele thina sithi iprovinsi yethu through i-MRP izaphuma kubhela ngoba akula elinye ibandla ezimbabwe elikhuluma nge-self-determination ngaphandle kwe-MRP i-MRP ikhuluma ngokuthi abantu benze njani abantu bakhululeke endaweni zabo so thina sibona ukuthi abantu besishone ngesikhathi betshintsha amabizo befaka wesishone se-process of to respond to the demands of the Grand Plan of 1979 to nationalize the whole nation. So tina city high, tina asivumelani lakho khonoko.
Bona abolimi lwesitonga baningi kakhulu yini eZimbabwe ikakhulu nxa sikhangela ukuthi kabaveli eBinga kuphela.
Abantu besithongeni abakusimtshembu bangasithatha abantu besithongeni abase-Victoria Falls Mola Mayovwe Jongola Kathenge sinamsanga size siyobambi kazungula Chief Wange Chief Nekathambe lo chief uchifu lo owayenze i-accident kathesi lo wonke ama-chief lawana indawo leziyana zingabanjaniswa definitely we are going to constitute our province and akula number of people that is legislated or stipulated to constitute to a province iprovinci vele ayila number estipulatiweyo ukuthi iprovinci kufuze ukuthi ibe le number engako there are circumstances that can lead to a sovereign province
ungasitshela ukuthi khona ukuthi Kariba kumbe Kaliba lokuthi Chirundu ngesitonga kuthini
ngiyabonga baba Chris ukuthi Kaliba
ngesitonga kutsho ukuthi sikhuluma ezindebeleni sikhuluma leliba ukuthi kaliba kutsho okuliliba okuncane kwakulelitshe elaliphumile ngesikhathi kuyakwa iCaribbean Dam elalikhiphe small top notch so abadala babesithi ungayenza imistake unganyathela lapha suhambile so ungakudingisisa uzathola ukuthi yithi kule meaning bona nxa sebefaka u-ara laphana akula meaning there is no literal translation kumbe direct translation of that ngesihlobo sabo ukuthi chilundu not chirundu chilundu kutsho ukuthi if you check at the chirundu border post uzananzelela ukuthi the area is mountainous so ngesitonga ukuthi chilundu kutsho ukuthi sikhuluma nge-mountain intaba that's what it means in short
Hello ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party ube khuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga Amalungiselelo ombuthano wokukhumbula inkosi uMzilikazi izizalane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweMelika abikwa esekusibanga esikude minyaka yonke ngenyanga kaMpandula izizalane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweMelika ziyabuthana kudliwa inyama lokudla kwesinto okuchiyene ukugidwa lokunye Sixoxe lomunye wabaqoqa lombuthano umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amalungiselelo esikhumbuzo senkosi yethu uMzilikazi ahamba kuhle sibili. Umdlalo siwuplanela ukuthi ube khona nge-weekend yamhla ka 5 September okuyiyo iLabor Day weekend ngapha eMelika. Kutsho ukuthi umnyaka lomnyaka siyabe senza nge-Labor Day weekend iyabisiwa khonapho which is the first Monday ka-September. Lo nyaka senzela e-Washington DC. Hayi sekulamawetela sibili asebhukhiwe lama-venue nge-Friday siyabe sifika nge-Saturday kho lapho kulo mdlalo khona silama-program. Then ntambama bese sekugidwa-gidwa. Ngesonto ngeSunday hayi siyabe siwosa nje sesigcinana khonapho bese kudlala ibhora hayi ngomvulo ke abantu abaningi babe sebephenduka kodwa hayi amalungiselelo in high gear hayi abantu esibili bakukhangelele lathi
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi liqoqa njani kuhamba njani ukuthi kuhambe ngendlela elikhangelele ukuthi kuhambe ngayo ama committee lokunye okunjalo kume njani
indlela esikwenza ngayo sile national committee yonje egaida umdlalo in general ekhetha lokuthi siya kuliphi idorobho next year lonyaka njengoba sikhethe DC kule local committee eWashington DC sisuka lapho eWashington DC siyakhetha idorobho esiya kulo next and bona laba abahlala kulona le dorobho bazakwenza i-local committee committee and local committee isebenza le national committee i-national committee yiyo egayidayo and njengoba ilizwe i-America inkulu we get a taste of Midwest kubo Washington DC esigodlweni ngale sike sekubo Texas sisake savela kubo Atlanta so siyazama ukuthi wonke umuntu abe involved and kube specific ukuthi sifike si-experience impilo yakhona ngapho lapho okukhona okunye futhi sebe sifuna ukuthi njengabantu bokuza lathi i-culture yethu imemetheke abanye labo beyibone lathi okuhle lathi okwethu esikukholisayo sikutshengisele lapha e-America ama-Native American ngabantu esingahlali labo kodwa ngabantu embhalweni sasibone kuma-writings ukuthi ngabantu ababele African influence and ngabantu abafida labana amakhiwa eqalisa ukufika ama-pilgrims apho babaphekela isitshwala okutshengisela ukuthi silema-similarity thina lathi siyabe sifuna ukuthi sitshengisele okwakithi mhlawumbe lawo manye amagrubhu wona lawo azobona lathi okwethu kumbe okunye kuyahambelana
abalaleli bengafuna ukuba kwazi ukuthi kuyini okwenza lenze lesisikhumbuzo minyaka yonke, kuyini okuqhakatheke ngaso, njalo kukhona yini okungafundwa ngabantu kakhulu abasakhulayo ngakhona okulikwenza.
Siyahlangana ngomdlalo lo oyinkosi uMzilikazi ngoba thina yikho okwakithi. Uma silapha into esithola lathi siyikholisa ukuthi sihlanganele ngoba njengabantu beMathebeleland ikakhulu singabantu abakhona befunda ukuselebrate izinto zakithi, ikakhulu thina esesabalekela ngapha sahlala ngapha. Njalo lapho esihlangana khona kulamabhizimusi abantu babonisana imbono, okunye uyabona omunye esenza into la wawuyifisa ukusubona la uthenelisa ukuyenza. Kodwa hayi kuba i-wealth of information ever exchanged labantu behlangana bazane connectane labantu esagcina nakudala. Okunye nje i-therapy engeke wayithenga ngemali, lokuthi abantu abethu labo bebone ukuthi ezinye izinto esizenzayo ama-forum ethu sesizama ukuthi abe-relevant abe-americentric njengabantu esesihlale lapha e-America. Kukhulunywe ngamaphepha okuncedisana izikolo, amafizi, i-health, okunye kumnyaka le edlulileyo kwaba lomunye uprofessor waba le-presentation ngentolwane, wathatha ama-graduate students akhe sibila i-30 intolwane, wabuye waba le-presentation. It was very, very captivating. Into esikholisa kakhulu and lapho esithola khona information lokuhlangana labantu esasikwazi ukudala.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ongomunye wabaqoqa isikhumbuzo senkosi uMzilikazi ngapha kwele Melika. Okwamanje ke sike sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi abalandeli bebandla leCitizens Coalition for Change sebesungule isikhwama sokuphathisa abanye babo abatshiselwa izindlu ngesikhathi sesililo sikankosazana Mo Blessing Ali eChidungwiza. Iphephandaba leHerald lelodaba lokuthi unobhala ubona ngokwezimota kumanisipala weHarare umnumzana Martin Chimombe ubotshiwe esetheswa icala lokuhuquluza izimota zabantu azikhulule abantu laba ababe bebotshwe ngoba besephula imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi abesindebele abahlala eBuhera sebejabule kakhulu ngenxa yokuthi sebezafundiswa ulimi lwabo olwalungasafundiswa ezikolo eziphansi kukanduna uGwebu khonale eHara eBuhera. Okwamanje ke silalele ke amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 njani, siyaphila thina. Hayi, siyalibonga kakhulu usizo lwenu ulisazi ngakho konke okusemhlabeni wonke jikelele. Ngikhuluma ngalaba bantu abaphandle kwamazwe, ikakhulu laba bantu base-South Africa laba abathi sebengama-group asefisa ukuzekhaya. Ngizwa kade ekhuluma lo mama uStandekile. UStandekile embuza ukuthi ekhaya bathi bengafika benzeni. Hayi, impendulo nje wena kasamphendulanga. Impendulo isithi wena ekhaya kusekhaya, ekhaya kusekhaya. Ngase udubeke kakhulu lapho khona ukhumbule ekhaya. Unje ngohlelo lwabo lwana usegulu ukuthi wakhumbule ekhaya. Ukhumbule ekhaya, ekhaya kusekhaya ngoba ngisho ngalokhu ukuthi noma umuntu sehle washona wadlula emhlabeni, isidumbu sakhe sibiselwe ekhaya. Ekhaya uyadubeka usekhaya, uzufe usekhaya. Kodwa nxa usekudeni uqala ukudubeka ngalindlela abahlupheka ngabantu abethu khona ngapho. Sasiye bathatha khona lenxa sethe badlule emhlabeni. Nxa ayisehlule ukuzibuyela sakhamva ngenyawo kungasikho kugula ayisehlulwa ukuthi sesethu yabuyangani wathi Mose etshonile ke lapho uzaliswa ngayiphindela njani ilizwe leZimbabwe lalolisadalala lidonsa ngezibuhlungu kangaka ngakuthiwa kuyangami bona kabeze ekhaya bezohlupheka bekonapha ekhaya kuphela njengawo bonke abantu sizadlala bidelele sidle labo konke esikudlayo kuze kuye umlima ngenele njengalokhu wakwenza ebantwini bakwa-Israyeli bakhipha eGibhithe ebugcilini hayi bazauphuma ebugcilini khona kuyasithembisa ukuthi sizaphuma ebugcilini ezilongo sithandaza uNkulunkulu wasidala ngokusithanda hhayi ebugcilini siyaphuma siyafuna kasifuna ebugcilini sizaphuma isisithembi sembanikezwa sona mna sona leso ukuthi ebugcilini sizaphuma ngiyabonga uNdebele
ngibingelele ku-Studio 7 abasakazi abahle abalaleli abahle ndawo zonke kambe kunamuntu mpela olengqondo epheleleyo ongayala ukuthi abantu bayenze isikhumbuzo esikababa uJoshua Nkomo onguye owalwela lelana lizwe lakhululeka namhlanje baphethe babusa bahlukumeza abantu left and right bayakhohlwa ukuthi lelo lizwe umuntu walilwelayo wasungula leyo mpi nguye ubaba uJoshua Mqabuko Nkomo namhlanje sebeyalela abantu ukuthi bayenze isikhumbuzo sakhe kambe kanti izinuka amakhwapha yini linabantu bezani lamapholisa eni alike lizinuka amakhwapha njengihloniphe isizwe likhumbule nokuthi lokudla konokho elikudlayo namhlanje kuze kufike ezandleni zenu kwabuya kanjani hayi alike lizisole mani alike libe ngabantu liyekele ukuhluphana labantu ngezinto ezingalangqondo
Salibonani, salibonani. Hey, sile nkinga ekhaya. Ngoba kahle kahle bantwana akwenzeki yini ukuthi singathi wonke lama opposition party ahlangane as one party kuphizano. Then after that iparty inye nganye singabuyela esayidini layo ngoba izanu le ayi makulokho kusiba ngamaparty afika 5-6 ama oppositions ngeke izisuke zayo. Serious, so besikhale futhi ngemva kwama elections wana la. So besikhale. Angabe nje kuyenzeka amaparty wonke nje ahlangane. Nganabe iphathe iwani kuphela for ususizana then bese kubonakala after kube iphathe inyanga yini izibuyeleleke la ethanda khona ngoba serious makulokhe kunje hayi bona ngokwenzeka last kungu-Tsvangirai kwabuya wonke amaphathi wona la ayelo omunye wayebuye nikeza kithi ngalabantu izimali bavela baphuma ku-MDC bonke abantu so hayi
Salibonani balaleli we-Studio 7 Salibonani sisebenza e-Studio 7 ngiyalibingelela lonke bantu beZimbabwe ngizwe lapha kula bantu kade befakaza ngomdala uJoshua Nkomo nathi singabantu abakhalayo ngoJoshua Nkomo ngoba izithembiso ayizithembise zona ngabe yena nguye esembusweni ngezithembiso zakhe ngabe ilizwe leli likhatshana Nkomo wayetshele wathi ogogo abayeluka izihluzu omama abayeluka amacansi abathi umuntu wonke ophiwe ithalente ezandleni zakhe lizamele alibonakale ukuthi liyamphilisa namhla konke sikwenzayo thina ukuthi sizame ukuphila sama ministers so khona phana kuyasichaka kule enhlizweni zethu ukuthi kathi singasebenzele ababusi ngandlela abantu siyalima imali zethu zingena kumaphini ababusi beze besitshengise bethi aba amaphini yilawo khona khona kubuhlungu kakhulu kubuhlungu kakhulu so sitsho ukuthi kabake babone kuhle umbuso wabo kawumuhle umbuso wabo unzima futhi umbuso wabo umubi kwabanye abantu ngokungeke ukuthi ukhokhele abantu thatha into zabantu ngenkani ukuthi ngoba soze bakuvuka kubuhlungu kakhulu siyamkhumbula kakhulu uJoshua siyamkhumbula kakhulu ngoba yena wayezimisele umele indoda lethi umuntu lo wayethunywe uNkulunkulu wayengasolo lokukhethwa kumbe ukutshwele sithi ngikhethayo wayekhethi wena lapha azalo kodwa amamenemene wona hata sekhethi kwabehluli ngoba bona bathi belayi bangena la eParliament bathe bengene la eParliament bathi minister with that portfolio leli bala labanzima kabo wenza nguminister ongela portfolio njani enguye omela ibisi imali yelizwe enguye owasayinela imali yelizwe bona bathabele ukuhlala ezitulweni bengakwazi ukuthi imali bazayithatha namhla bahlukuluza isizwe ngendlela ebuhlungu amanesi kaholi amateacher kaholi abantwana abafundiswa ngabazali babo imali zakho kodwa namhla abantwana laba bangeke banceda abazali empilweni ngenxa yomsebenzi wezana hayi ayikibeke phansi yekele abanye abantu bake bathathe yona izano ngokwayo kebe imelisheli izapho ngoba bangena bebonke la namhla sisithi vele ya noma kanjani akuloza ngena kweze kubuya uNkulunkulu bakuthatha ngono
hello Studio 7 salibona nonke abasakazi abahle hayi bakithi sizwa konke okukhulunywa uthi Nkomo wathengisa umzima bakithi ukufa kwabantu akuchiphanga ubaba wayese bonile ngicaba ukuthi abantu isizwe sika Mthakazi siyaphela. La emqondisi inxa wamaphambi wabantu washo wathi uNkomathesa, kulahlekile inxa ephambi kwabantu afana ngatsho njalo. Umntwana omncane ubonisani phambi kwabantu. Akatsho ukuthi ubaba wasingenisa nje ngokuhlupheka evikela abantu. Njalo bakithi ngicela lingababazi ezinye izinto. Watsho ubaba umcabo wathi kuzaba lomlilo ophephethe uMalanga, lingawubabazi. Liyakwazi ukuthi lingababazi ezinye izinto zizabuya kini sezibuya sezitshisa njalo. Hayi kani kubabazi. Ubuhlungu konke okwenzakala khona lo kodwa okunye sekunanzelele. Sibone ukuthi nxa bevukela nabona kuyini okwenzakalayo. Siyathanda sibili ubuhlungu. Asitsho omunye lomunye okhethwe nguNkulunkulu ngozalibusa. Akekho okwazi ukuthi ngubani ozathola ukubusa ngo-2023. Ungazitshayi isifuba ukuthi ngizangena embusweni. Hatshi ungangena. Asikhulekeni sithi uzakhethwa nguNkulunkulu, nguye ozangena, nguye ozasikhokhela ngaleso sikhathi. Siyabonga. Jakaza muhle.
Sanibonani basakazi baka Studio 7 nabalandeli bawo. Ngiyakhumbula nje ukuthi ever since iMDC ingena ekhethweni ngomnyaka ka I think it was 2001 khona lapho beqala nje ukungena ku ballot box. Abakazi baluza ama elections, beluza ku ZANU-PF. ZANU-PF ihleli riga ye in ye out. So umbuzo wami sekuthini ke bazokwenza futhi njalo ngalomnyaka olandela? Sikulungiswa kanjani lokho ngoba siyazi ukuthi bazorika angeke baze bawina ama elections free and fair. Bazorika amaZimbabweans iniplana ukwana kwenziweni singahlangana nalolo hlupho ngoba after that kuzoqhubeka abantu behlupheka kanje. Iplani ithini makungenzeka noChamisa abuye kule conversation aphendule sizwe ukuthi yena uplana ukuthi kwenziweni ngoba esikwazi ukuthi abantu bazohamba bayovota njengehlala yenza izani PF iluze ama elections but barike kuzoyenziwani.
Siyabonga lawo ke bekungamazwi yenu linabalaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lamuhla likhefu lokuthakazelela uzibuse welemelika waba khona ngomnyaka ka-1776 lapho kuze kulwiwe khona labavela kwelebhilitane. Leli lilanga eliqakathekiswa kakhulu njalo lilemcimbi eminingi eyenziwayo ebalisa ukudubula inhlansi zama-fireworks endaweni ezijiyeneyo. Abantu abaningi bayavakatshelana bebuthana bezijabulela. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Twala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Msakazi ilanga lokujabulela uSibuse elizweni seMelika liyajatshulelwa kakhulu nguye wonke umuntu. Ngelinye lamalanga amakhulu kakhulu phakathi kwelizwe njalo phose nje ngathi phose wonke umuntu elizweni uyama uyamisa yonke into ayenzayo phela abe ngomunye wabantu oselebrethayo. Lilanga elikhulu kakhulu mpela. Kanti-ke nxa ukhangela-ke sesiqathanisa mhlawumbe loSibuse wakwelakithi eleZimbabwe ngibona ngathi kuhlukile kakhulu ngoba uSibuse weZimbabwe wasuka wathathwa mna ngathi kumbe ngithi wahijekwa ibandla leli elilo hulumende obusayo. Kwakusika kusuke kube yinto yabantu bonke kungathi kusuka kube lilanga nje eliqakathekiswa ingxenye yabanye abantu kodwa hayi wonke umuntu ngoba abantu abaningi lokhu besikhona kabakhululekanga. Ngakho loSibuse uyise kubo ngakho nje ngathi singafunda ke kubantu baseMelika ukuthi nxa ngabe kuthakazelelwa amalanga njengelanga likaSibuse kakufuzanga kube lamaqembu angathi wona asehijacker kumbe abe sezichamahlombe eziqhenya ngokuthi bona yibo abazaphatha injabulo mayelana ngelanga leli ngoba besithi bona yibo abakhulula ilizwe. Kulele laseMelika wonke umuntu nje wamukelekile abantu bayazibisela kube mnandi kungela qembu elithi lona yilo elenza kwaze kwaba loSibuse.
Indlela ilanga likaZibuse walapha eMelika elithakazelelwa ngayo ubona ungani yindlela emanyanisa bonke yini abantu beleMelika?
Njengoba ngitshilo umsakazi enkulumeni yami nje esanda kushula lapho ukuthi ngempela ke abantu bonke kuleli lizwe nxa kusiza elangeni likaZibuse cishe wonke umuntu uza ndawonye. Akekho okhangela omunye kumbe oza egqoke impahlana ethile ile eke eyi eluphawu lwegembu elithize basuka abantu bendawonye njengezizalwane zelizwe hhayi amalunga eqembu thizeni ngakho ke ngibona ngathi mina leli langa lokuthola uzibuse kwezwekazi lemelika mpela uyamanyanisa abantu bonke abantu bayakhohlwa nokukhohlwa ukuthi bangamalunga amacembu athiyeneyo.
Hello-ke ngumnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngu-half past seven ntambama.